Toku isika tisenda baku VOA Ndebele. Vuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesibili mhla singamajumi amabili lantathu kuNtulikazi 2019 igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bakhonona ngokwelatshwa kwele China kumsekeli kamongameli uRetired General Constantino Chiwenga.
Phela ngathi abayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapha ibuye lapha ingabi ngiyabakhulu kuphela, kodwa wonke umuntu uyabenjani esebuhlungwini umbene edinga ukuthi elashwe ngemithi ekhona.
Abesifazane bafuna umhlabathi wokwakha izindlu lokunye okungabathuthukisa.
Nxa ingathula ilenje kufuna amastensi, kuba la mastensi akuthiwa ngabo omama sizithwalele ethweleni angabo mama enjalo libe leweyi elifisa ukuthi ngababhadala ngabo.
Lokhu kuphoselwa na-Aqatha kobulawayo ngokwenziwe ngamakhansila afisa ukususa umabhalane esikhundleni okungekho emthethweni.
Babeqale baqamba amanga bathi uSolomon Mguni onguye umeya ustudy bes kanti yena kakho kustudy bes, so bakwenza lokhu bele nhloso yokugaza.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyayangisa ukuthi umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga welatshwa kwele China kungela mithi lokunye okufunakala ezibhedlela eZimbabwe. Abakhulume kumsakazo weStudio 7 bathi kumele uChiwenga elatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke. Uhulumende ubike izolo ukuthi uChiwenga useyakwelatshwa kwele China ngodokotela abavela emazweni akuqela ele South Africa, ele India, ele China kanye lele Zimbabwe. Uhulumende kakhulumanga ngokukhathaza uChiwenga oke wabikwa ukuthi waqala ukugula ngesikhathi ususwa esikhundleni owayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ngomnyaka ka-2017. Omunye wabakhonona ngokwelatshwa kukaChiwenga kwele China lakwamanye amazwe uMnumzana Zophela Ncube.
Kusuka kuphiqe kusikuthi singathembi into abazikhulumayo, ngoba abukadlula abanamabili mdala ethena usengcono etshela umama ade besemhlanganweni wathi usengcono uyarecover khonangale, kodwa sedluliselwa phambili. Umuntu orifeya phele siya kwesinye isibhedlela usho ukuthi ungabe ekanya eseriyasi kakhulu, so kubesosuka usimangayo sithi yakuthi manje umuntu ongcono udluliselwa phambili njani. Sesikhangela-ke njalo futhi ukuthi khonoko kuyakhathaza ukuthi ezibhedlela kuthiwa izinto zi-right, kodwa-ke mansi ukuthi nxa umuntu egulu uyathwalwa esiya ngaphandle kuyawusiyo ukuthi vele akumanga kuhle la, uthiyethi kuthiyene abawukhulumayo lokwenzakalayo.
Wena ufisa ukuthi ngabayenzani mfowethu?
Phela ngathi abayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapho ibuye lapha ingabi ngiyabakhulu kuphela, kodwa-ke wonke umuntu uyabenjani esebuhlungwini umbene edinga ukuthi elashwe ngemithi ekhona, ngoba lapha anti ngizwile amadokotela ayaqanjwa phela kuthiwa amanye ngawakhona apha, amanye ngawe South, amanye ngawakhona ali China, abuya elatshelwe khonapha, ngoba phela ukuphumisa iyakhona-ke izinto eke ezigadwayo azele ukuthi imali ezaqhithwa lapha iyabe iningi kakhulu.
Umtshele sibili uhulumende ukuthi kumele yenzeni ngendaba ezinje.
Ya, engitsho mna ayikho khonoko ukuthi ngabona baqinisa khonoko ukuthi kabadinga imithi ibe yiyo ebuyayo ekhaya. Kuba abantu belatshelwe ekhaya, ngoba kathesi imali yona leyo ekuthwalwa ngendegu siyakhonale imali eningi kakhulu, ukuthi nxa ithenga imithi iyathenga imithi eminingi kakhulu, ukuthi ichithekelwe umuntu oyedwa kuphela. Abaningi ngapha bethwele nzima, uyahamba esibhedlela ufike uthoka kulaa mithi subuyela unjalo ekhaya kakula icebo elenziwayo. Kathi-ke icebo belingaba lihle ukuthi kuthenga imithi ibe khona ekhaya.
Lo ngumnumzana Zophela Ncube ohlala esilobela. Omunye njalo okhonona ngalokhu ngumnumzana Thembelani Moyo.
Kuhle ethwalelwe kwele China, kodwa kithi thina abantu ngibona ngani kusikisela emuva, ngoba engumuntu okhokhelela ilizwe. Ukugula kwenza umuntu engabi active engqondweni, ekucabangeni. Njalo lesikhathi asesigulile sesiside kakhulu u-Vice President. Okokuthi ngalilizwe obukhokheli obukhululekileyo kakhulu ngase kike kwathathwa inyathelo okokuthi mhlawumbe yena lo omunye omsekelayo kube nguye olandela upresident uMnangagwa. Kodwa ke ngendlela yokuthi akula ngikululeko ekhona elizweni leZimbabwe, kwenza ukuthi kube kulepho kuthiwa uChiwenga abe engathiwa umuntu osemsebenzini ukathi yena engazwa kuhle engaphathekanga. So kuyalikubisela kakhulu ilizwe emuva khonokho.
Wena ungagula kwini ojalo ukuthi ukwenze? Uyenelisa yini ukubhadala khonokho okufunakala ezibhedlela into ezinjalo?
Ngendleko ezifunwa ezibhedlela, asithi njengokuthi izibhedlela zenezo ezingaphandle kwelizwe, kuba nzima ukuthi uyenelise ukubhadala ngoba imali ezifunakalapho zimali eziqatha kakhulu. Ungathiwa kunanzelela yikho okutshengisa khona mhlophe ukuthi amadoda la agcina esebenzisa imali ezisuka kuma-coffers elizwe, ngoba akekho umuntu ongenelisa ukuthi ngendlela asebhode ngayo esuka kwele-South Africa esiya kwele-China. Zindleko ezinkulu kakhulu zonke zenezo. Okokuthi ngayo imali zenezo ngabe zimali ezisetshenziswa ukuthi abantu lincediseke elizweni.
Lo ngumnumzana Thembelani Ncube ohlala elubhani esabelweni seMaterial North. Umnumzana Energy Mutoti, umsekeli wesikhulumeli sikahulumende, utshele uBlessing Zulu weStudio 7 ukuthi uhulumende wethule umbiko wokwelatshwa kukaChiwenga kwele China ngoba bese kumemetheka amanga ngokugula kwakhe. Uthi okwamanje bekuqondile ukuthi aye khona ngale kwele China.
Asifuni ukwenza kokucabangela, sifuna abezindaba bethule indaba ezimqotho ngokwenzakalayo. Yiso isizathu esenze unobhala obona ngokwethulwa kwembiko e-ofisini kamongameli ekubone kufanele ukuthi ethule isaziso kuZulu esokuthi umsekeli kamongameli uChiwenga obese South Africa eselatshwa useza kusiwa kwele China uyakwelatshwa khona. Leli linyathelo elibukekayo lithethwe yile ihofisi ukuze umuntu wonke abekwazi okwenzakala kumsekeli kamongameli.
Lo ngumnumzana Energy Mutoti okhulume lo msakazo weStudio 7. Abesifazana abahlala eGwanda bathi bafuna ukuba lomhlabathi edolobheni leli wokwakha izindlu. Bethule lokhu emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women's Coalition of Zimbabwe ongenwe ngumeya wedolobho leGwanda. U-Albert Ncube usethulela lolo daba.
Iningi labomama elingene lomhlangano likhale ngokusilela kwamanzi, ukudubuka kwempompo ezihambisa ingcekeza kanye lokusilela kwezindlu kuleli dolobho. Omama laba bathi yibo abathola amagabha avuzayo lapho umasipala esehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngemfanelo. UNkosazana Duduzile Masilela, omunye wabangene lomhlangano, uthi njengabomama bathola nzima ukuthola izitanda zokwakhela izindlu.
Unxa lingathula ilenji kuphuma amastenzi, kube la mastenzi akuthiwa ngabo mama, omama sizithola ngendlela etshiyeneyo. Angabo mama enjalo libe le way elifisa ukuthi ngababhadala ngabo. Kuthena ngabo mama specifically, omama laba first preference nge-affordable price, nalo i-price elifanela but kube nama terms of payments so that babonele ukuthi bathole i-decent accommodation.
Omunye wethule isikhalazo sakhe kumeya weGwanda nguNkosazana Zanele Nyathi ohlala endlini kamasipala. Ukhala ngendlela aphathwa ngayo.
Azikaze sibone sawabhodele ukuthi bakhalele ukuthi indlu iyavuza, indlu injani, ihleli kahle. Babhoda kwaphele kubhodeni bathekha kwaphela. Kodwa ni imali yami irenti babele bezoyikhonektha nxa ngayibhadalanga bayavala indlu. Kuthiwani ngokunethela okukhona lesisibhelela njengabomama ewadini.
UNkosazana Nomsavela olilunga le-Women's Coalition of Zimbabwe ukhuthaza omama ukuthi bamele amalungelo abo bengelakwesaba.
Kuya ngabomama ababrave nje sisebenze ngendlela libe azi amalungelo enu. Si-organization e-advocate for ama-rights abomama nje. So yikho senze lo mhlangano ukuthi sibone ukuthi okusigwenxayo kuyalunga yini. and I hope for a change.
Umeya weGwanda uMnumzana Jason Majale uveze ukuba umasipala wakhe uzimisele ukuthuthukisa impilo yabomama.
Indaba bomama vele ikhona esemthethweni. Athi amahama nakumthetha especially ukhuluma ke uthi mama disadvantaged angathi the first cousin to have gender policy under the Ministry of Local Government. Kudala bona amamogeji up at around a period of 25 years. Because the economy was stable, even though she is better than everything. But at this point, it's a better than the other. There is a sinner. Even if there is a school in the country, it's a way to charge for this area.
What a bolusa could do, no look to the local mansi. Maza lubeke ukuthi tanka lamanzi lesibhiskopu eselineminyaka elithumi lisakhiwa lizaqala ukusebenza lapho udubo lokusilelwa kwagesi lungedlula.
Itanka lelana yiqiniso yi-lasting solution to water problems zeGwanda. And seliphelile. Umnyama yokuthi sithethe sikunikeze kuthiwa i-flashing imele ligeziswe. Amagesi abeseqalisa ukuhamba. Amagesi eseqalisa ukuhamba, amanzi aseqalisa ukuhamba. Impompi yakhona sikhona, simiswe ikhona ukuphela kwamanzi. But usually the tangle nyana sina lipompa ligcwale amagesi ahambe liya supply iGwanda for 2 weeks idorobho lonke lithola amanzi. The highest point eGwanda amanzi ayehla khona negraduate weradius of 45 kilometers.
Umeya ukhuthaze izakhamizi ukuthi zibhadale imithelo kamasipala ukuze la yenelise ukuqhuba inhlelo zakhe ngemfanelo. Lo mhlangano oqoqwe ngabe Women's Coalition of Zimbabwe ugqutshelwe Apex Lodge njalo ungenwe ngabomama kuphela ule njongo yokuhlanganisa umama lomeya ukuze bethule indubo ababhekane lazo okumele sixazulule ngumasipala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Yes, ke sibone ke okwethulwe ngamaphephandaba lokunye okutshiyeneyo kwele Zimbabwe. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi kufuneka izigidiposi ezingama-20 ayisitshiyagalombili zokuvuselela owabhidliswa isiphepho se-cyclone Idai. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi uMnumzana Ziyambi Ziyambi, umphathintambo ohlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho, usesibhedlela akwaziwa ukuthi uhlutshwa yini. Ize lamani ezimbili uSidney lo-Edmore kwaTswayira kubikwa ukuthi bathaywa babulawa ngabantu kwele-South Africa izidumbu zabo zalahlelwa epulazini. Ababili laba akade sebelamabhizimusi kuthiwa bake benza ukungethembeki bengakavuli amabhizimusi. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronic. Kuthi-ke ibandla le-MTC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa libika ukuthi umnumzana Vincent Twangirai sekhethiwe izakhamuzi ze-Glenview ukuthi ancintise kukhetho lwe-by-election oluzakwenziwa ngoNcwabakazi. Udade wabo uMoyi unkosikazi Mbai Twangirai Java nguye owayemele uZulu endaweni leyi engakabhubhi lonyaka. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. So kwisikhathi senu khona manje uthi siza ukuthi lithini ngokutshiyeneyo. Nanko okunye sikuthunyezelwe ngabantu kuWhatsApp.
Ngivuka njani basakazi beStudio 7 lani lonke bantu bakaNkulunkulu. Kambe lokho sokusenzakala liyakubona zihlobo zami. Kambe shuwa ilokhu amafutha ezimota ngakhwela ngeviki ngeviki. Kambe khonokho kusisanga izimota kazisagadeki. Thina besigada nge-$4 kuyedorobheni kodwa namhlanje sigada nge-$20. Asikwazi njengoba namhla ekhwelile njalo kumbe sesiya ku-$25 asisakwazi. Kambe lokhu shuwa kusisanga. Unkulunkulu kakangeneli shu sesilikhumbula iqhegu lenkosi lakhona nje sasitshisi izitina ngotshani njengabantwana baka-Israyeli wayengcono kakhulu ngoba izinto zazingakhweli insuku zonke. Besithi mhlawumbe lubaba lo uza njengoba setshintshini engxeke kuza kuba ngcono manje izinto lokhu ezisiba wesi yena ethule futhi ethezwi kakhulumi pho nguthula zwi kambe kusisa ngapi khonoko siyanxusa umoya kaNkuluNkulunkulu engathi ungangenela ukuze izinto zitshintshe bakithi awu Jesu sizwele isihawu singabantu bakho akukho omunye singakhala kuye ngaphandle kwakho Jesu othandekayo awu zihlobo zami kambe liyakubona lokho ah asazi sithembele kuye umdali ngoba sesehlulekile ngiyabonga thokozani chaba
hayi linjani balaleli abathandekayo eyi laba ezimbabwe laba kusithwele nzima la sokuswelekala lo nkulunkulu nje ukuthi angenele ngoba izinto azisabambeki azisabambeki imota ziyadura ukudla ezitoro kuyadula impuphu iyadula yonke into iyadura so hayi lapha hayi hayi akusela nto enhle la ukuthi kumbela abantu bathini nampo lawa amadoda la ukuthi akhulumisane sibone nje kupho kuvikela abantu nje akazweli bantu amadoda ankona ukuthi aluba bayahlangana bakhulume ukuze abantu bayethule abantu umthwalo lo wabalawo lo sesipho ngokukhuleka nje ukuthi uNkulunkulu aluba uyangenela nxa uNkulunkulu engangenela nje kubonakala ukuthi kungenzakalani ngoba hei iZimbabwe kusesezimbabwe lana esiyaziyo kade sizimbabwe vele singamararararararara asisakwazi ukuthi okuyikho kuphi hayi kulungile balaleli bathandekayo mina ngumoya wemawane
ya iMDC yi-byproduct yezandla ngoba ungakhumbula kahle istrategy abasebenzisayo vele siyafana nesezandla isikhathi uchwangirayo esaphila indlela ayisebenza ngakhona ivele yayikhomba lokuthi umndebele bafuna ukumbeka abe yideputy emuva le nanku sekungene lokhu mfana sili basikhipha lo mama bafakana bona bot otsho ukuthi every time nje uma kukhona umbuso wakhona ishona kumele ihlale lida indebele elilandela le ekugcineni ukuthi kube yilo limobilize abantu babavotele baya la bantu bakithi bayiziphukuphuku bavuma la bantu babasebenzisa ezi-toilet paper uflash e-toilet yabona so abantu bakithi abazama ukuhlakanipha mpela kudlalwa ngabo lapho ishona ngeke latshintshe liyafa lishona and uma bengazange bayiqapheli bahlala bengumsilantile beze bekufa
okwamanje wothi sikhangeleke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abasebenzela inhlanganiso ezijiyeneyo bathi sokugcwele isiphepheli kwele Uganda ezivela elizweni le-Democratic Republic of Congo kuthi-ke kwele melika kulabantu abathi-ke umongameli Donald Trump ukhuluma okuningi abanganaba kuzwisisi kodwa-ke bathi kungazani-ke kuningi aza kwethula ngesikhathi esilandelayo kuze kuthi-ke abanye abantu sebebika njalo ukuthi kulo hhayi leke sizayeka singasayibali kangako siyabonga ye njengokulithembisa kwami-ke izolo zulukandaba siyaqhubeka ngodaba lokwenzakala edolobheni lakobulawayo sibonike ukuthi lamhla-ke bekulomhlangano omkhulu okade uqoqwe izakhamizi zakobulawayo zakhuluma sibili zathi kumele ukuthi amakhansela lawa angani kawazwanani lezakhamizi kumbe angani bayaxokozela besuke ezikhundleni zabo namhla-ke le nhlahla ngoba ngilomnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemtwakazi republic party bawo moyo siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga foethu labalaleli linjani lonke
hayi siphile kahle akusitshela ukuthi wena ulubona njani udaba lolo
hawu siyabonga kakhulu okokuqala sinanzelela ukuthi sokulokuganga okuthile laphana ku-city council yakobulawayo ngenxa yama-councillors lawa singathi avela ebandleni le-MDC ekhokhelwa ngu-Nelson Chamisa sinanzelela ukuthi kumalanga adlulileyo mhlawumbe abohlangothi singathi abangafika bayifika phose bonke bengabe esishoneni bakwenzile ukuthi bathi sebesiyasuspenda uChristopher Dube njengo-town creator thina njengebandla le-MRP labahlali bakobulawayo okungani kuyasibhida yi-procedure abayithetheyo esicabanga ukuthi into leyana iyenzakale unprocedural njalo sinanzelela lokuthi babeqale baqamba amanga bathi uSolomon Mguni onguye umeya u-study leave kanti yena kakho ku-study leave so bakwenza lokhu bele nhloso yokuganga njalo bekwenza kungabantu bolimi lesishonini esingathi ngathi ukukhangela i-tribalism
singathi-ke ukuganga okujoyo moya khonapho kuyini
yebo nxa sikhangela kuyadanisa ba Dube sithole amanye audio statement ebeziphuma lapha emanyuziphepheni ukuthi indaba liyana ikhanya kayiqalele ukuthini uTown Clerk ukorrupt, but iqalela ekuthini amadoda la agoqela uKambarani ayefuna ukuzinika ama-stand kwenye indawo. UDube njengoTown Clerk wasebakhuza esithi hayi, le nto akumelanga yenzakale ngayona leyo ndlela. Kufanele ukuthi nxa izenzakala into elifuna ukuthi liyenze, kumele kulandelwe i-procedure yokuthi kathi amathenda anikwa njani. So ngaso siqathanisa lalokhu ababekwenza uDube lalokhu esikuzwayo, so ukhanya ukuthi indaba ayikho ekuthini uDube ube wrong lanxa mhlawumbe engaba wrong, kodwa indaba isekuthini laba bantu bebesilwa loDube ngenxa yokuthi kulokugangwa abade befuna ukukwenza, mhlawumbe wabakhuza wangatshengisa ukuthi uzabasapota, basebesithi hayi ngcono sihle simsuspende ngamacala lala. So yikho ngithi mina kungani kulokuganga okukhulu okwenziwa ngamadoda la kakhulu awesishoneni.
Kulungiswa njani ke baba Moyo konke lokho?
Okokuqala, siyananzelela ukuthi abantu bakithi vele benza iphutha ngokuvotela amalunga ebandla lephathi ekhokhelwa nguNelson Chamisa, ngoba okokuqala abantu labana bonke esikunanzelelayo ukuthi okokuqala ibandla likaChamisa lilogwalo okuthiwa yi-Code Triple X elikhuluma ngokuthathwa kukabulawayo ukuthi abayihole bona bese bezenzela uMathanda. So sikunanzelelayo ukuthi phakathi kwengxabangxoza le khona, sicabanga ukuthi thina ngesingathi into abayenzileyo vele lokugaga ezaqina idonsele ukuthi basuspende mhlawumbe kugcine sokufakwe i-commission yi-government. Kodwa-ke thina esikuthoyo ukuthi nxa kungaba le commission akube ngabantu abesingasuke sibanikwe libandla leZANU PF, ngoba siyazi ukuthi layo iyiphathe eganyileyo abaqhubekisela phambili labo ugwalo lwabo lwe-Grandland. Kumele ukuthi i-commission leyi ithethwe ngabantu bakobulawayo, bekhethe abantu ababaziyo ukuthi hayi obani bake baba ngabosodolobho mhlawumbe bake baba ngamakhansila, ukuze sifake abantu abacompetent abangasoze bawisele ubulawayo egodini njengalokhu ikhansili ye-MDC elizama ukukwenza.
Isikhathi sethu sesidliwa ngumangoye, vala khonapho baba Moyo.
Hayi, siyabonga. Ngithanda ukuthi ngithi hayi kubalaleli lobulawayo wonke jikelele, asizilungiseleni ubulawayo wethu, akula muntu ozosilungisela. Ngabantu bokuza laba baze ukuzetyontsha lokuzosukumeza njengabahlali bakobulawayo. Ngalawo mazwi sizama ukuthi kusithengisele lokuthi kuvota kwabantu abakwenzela siye kabavotanga kahle kwisikhathi esizayo, kabavoti kahle, bavotele abantu abazobamela ngeqiniso, hayi amasela lesikhathi.
Ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba uMkhondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party khona ngale kule South Africa. Sibonge kakhulu ubaba Moyo, ungadinwa lokusasa.
Ngiyabonga kakhulu lamfowethu eDube ba.
Ye Moyo. Ye, sizaqhubeka ngodaba lolu kusasa ukuthi lizwe ukuthi abantu bathini kobulawayo. Silethemba lokuthi sizathola abantu bebandla le-MTC besidinga ke ubaba onguyo isikhulumeli sebandla leli, uMnumzana Daniel Molokele. Sibona zani sabe silaye siza ukuthi bona bathini kanti ngodaba lolu ole council yakobulawayo.
Ubani ongatshintsha thina sikungevula wemfana? Ubani ongatshintsha thina?
Wesinye isikhathi umunye uJohnny Clerk ubezitshayela umculo eyedwa, wethula amadlalade ambalwa agoqela elithi New World Survivor alethula ngomnyaka ka-2002, lalandelwa ngelinye elithi A South African Story alethula ngomnyaka olandelayo. Uhlabele emicimbini emikhulu enjenge-International Jazz Festival, iTribeca Film Festival kwelemelika, kuthi-ke kuzwekazi le-Europe ucule okumangalisayo emicimbini eminingi enjengalowo obizwa ngokuthi Live at Sunset. Kwele South Africa ubengakhuthi ukucula emcimbini wokulimukisa uZulu ngegciwane lengculaza, Nelson Mandela 4664 AIDS Awareness Concert. Wabe wacula kwele Zimbabwe lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika lapho athakazelelwa khona ngoZulu. Kulezinye ingoma ezinjengethi Impi ekhuluma ngamabutho akwaZulu, enye njalo ethi Great Heart Let the Crossing ayiculela omunye walabo ayihlabela labo njalo egida laye uDudu Ndlovu odabuka eZimbabwe.
Oh,
ezinye zibalisa ethi I Call Your Name, African Sky Blue, Take My Heart Away, December African Rain, Kilimanjaro Leti Fever. Zinenga kulingoma zakhe lingaphuma silokhu sikhuluma ngazo. Kodwa akumelanga silibale indlikizani ethi Was a Friday.
Friday, my darling. Was a Friday, seven to forget. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, inambaling komine wena. We baba, kunzima kulomhlaba.
Wavalelisa abantu ngokucula kwele Mauritius kulokhu akubiza ngokuthi yi-final journey tour. Ngokutsho kwakhe uJohn Kriek ukuthi wayefisa ukuthi abamhlophe labansundu bamanyane.
I was always a bridge for white people into the possibility of connecting with, you know, another culture in not in an academic way but in a sensuous engagement.
Ngangilibholoho phakathi kwabansundu labamnyama ukwenzela ukuthi kube lokuzwisisana kwezamasiko lokunye okujiyeneyo. Ngangifisa ukuthi lokhu kungabi nje ngokwezemfundo kodwa kube ngolokho okuzwanana kwabantu abaphila endaweni efanayo.
And mode of sharing and joy and just getting that connection.
Friday, my sweetie. What a Friday. In ambaling komine wena. We baba. Gunzi magunomkaba.
Omunye wakhe uSipho Mchunu uthi wafunda okunengi kuJohn Kriek.
You know, I never been to the school. I can't read and write. So he made me understand the white people, a little bit of the culture. He helped me a lot with that, all those things.
Kangizange ngiye esikolo kodwa kunengi engakufunda kuye. Loba nje abanye abantu besithi yimi engafundisa uJohn Kriek ngempilo yethu abantu abazundu. Ngafunda kakhulu kuye okujiyeneyo. Wangifundisa ukuthi ngazi ngempilo yabamhlophe.
He teach me. So in Zulu we call that izandla ziyageza, the hands he wash his nails.
Abathela bathi isitsha esihle kasidleli. Lala ngokuthula Johnny Kriek. Toka ke ngomculi uJohn Kriek ngoyiphela ngasekho lapha emhlabeni kodwa siyawazi ukuthi unina wazalwa khona ngale kwele Zimbabwe. Yes, bona ukuthi abantu bathini khonapha ke kumakhalekhukhwini abasibukeleyo. Siyabona ke untombi yakwanyathi umamdluli uthi dube linjani. Ngilalele ngiseHaberoon ngithabele indaba yezindlu ngathaba nxa kungenziwa elubhane. Ngiyabonga. Uzobuya njalo ukukhuluza esidincube futhi lo umbuso esikuwe owezanu PF mina ngiwufanisa nenhlathu ingabamba inyamazana awuxakululeki kalula ngoba layo iyabe isenza lokhu evele ikwazi. Wena umuntu uyabe usizwa ubuhlungu ngenyamazana yakho, yona inhlathu iyabe ijabulela ukudla eza kuthola. UMandla Gama uthi amadoda lawo angazani ayenza ongakhanyiyo ibulazi City Council kaqedakali lokuthi angabantu abanjani. Cornelius Ntompezi Mahwa uthi nimqotholele ukhuluma-ke ngalokho kwethulwe umqondisi Moyo we-MRP. Uzobuya-ke u-Aaron Dube uthi Dube elimthende livuka njani. Hhayi mina-ke uDube umthembo sithemba ayo nyaphela kakhulu. Kulabanye sibili abantu abaningi abakhona khonapha-ke ncedisa indebele futhi liyaphila malumami Dube. Hayi siyaphila kakhulu ke mfowethu. Kuzobuya-ke abanye sibili abaningi abangene emsakazweni laku-Facebook esibathi-ke siyabonga ngelisenzela khona. Kodwa-ke isikhathi ngiyabona ukuthi kungani sesidliwa ngumangoye, sokumele ukuthi-ke siqeda uhlelo. Singakehlukani-ke wothi sikhangele indaba ebezigokela namhlanje. Abantu bakhonona ngokwelatshwa kwele China kumseli likamongameli uretired General Constantino Chiwenga. Abesifazana bafuna umhlabathi wokwakha izindlu lokunye ongabathuthukisa. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje olibalisayo umthembo sithembayo uKip Stube. Itshona kahle.